leZimbabwe libhekane lodubo lwamantombazana abazithwalayo besasebancane abagcina sebe ngomama kodwa bengela ndlela zokuzinakekela labantwababo okugcina kudala njalo ezinye inhlupho ezinenyi. Umqondisi wethula trust wobulawayo unkosazana Nobuhle Siziba uthi lasemandulo babekhona abantwana abazithwala kumbe abenda besasebancane ngakho okwamanje isimo esikhona ezweni senza kube nzima ukuba baye ezibhedlela.
Ithula Trust inhlanganiseko eyabunjwayo ukuthi sincedisane lama-pregnant teens atholakalayo phakathi komphakathi wethu. Indaba leyo ukuthi abantwana abancane bayakhulelwa ibindaba evele ikhona for isikhathi esithi phakathi kwethu kodwa kuphela ukuthi ibindaba engakhulunywayo. Indaba engakhulunywayo njalo ngoba amasiko ayevele nakudala abantwana babe yenda noma besiba labantwana bebancane kodwa khathesi ngendaba yesimo esesikhona sokunzima ukuthi abantwana labo babe labo abantwana ngoba izinto sezitshintshile.
Unkosazana Siziba uchaze ukuba bayanceda abantwana abazithweleyo ukuze bakhulumisane kuhle labazali lapho sekule ngxabano ngenxa yokuzithwala.
Izibhedlela sezidura, konke ukugcina umntwana sokudura. Ngakho njengeThula Trust sabona ukuthi kungcono ukuthi singenele ukwenzele ukuthi labo bantwana asebezithwele bakwanise ukuthi babe lobudlelwano obuhle labazali babo lomphakathi lapho abaphuma khona. Manje sibanceda njani labo abantwana ababuya kithi bezithwele? Abantwana labo ababuya kithi bezithwele siyabancedisa ukuthi bakhulume labazali babo babuyisane ukwenzela ukuthi lo umntwana ozithweleyo akwazi ukuthi kube lo muntu omnakekelayo kuze kufike isikhathi sakhe sokuthi abelethe. Bamfundise njalo lokuthi umntwana uphathwa njani.
Unompilo Mpofu uchaza ubunzima abhekana labo ngemva kokuzithwala esasemncane.
Ngazithwala ngile minyaka eyi-17. Wathi umama ethola ukuthi ngizithwele xotsho endlini. Ngase ngikhulumisa nalo mngani wami wangitshela ngeThula Trust. IThula Trust yanceda kakhulu ngoba yakhulumisana labazali bami bangithatha. Khathesi sengisiya esikolo, umama yena sengincedisa ngokukhangela umntwana.
Omunye njalo osakhulayo wakobulawayo uThandiwe Ngwenya uchaza ngosizo aluthola eThula Trust ngemva kokuzithwala.
Ngaswela abazali bami ngile minyaka elishumi lantathu. Saswela umuntu owayengasincedisa ngokuthi sithole ukudla. Ngaphuma ngikhaya ngisiyadinga umsebenzi, ngahlangana lejaha. Ijaha leli lathi liyangithanda njalo lizangincedisa ukuthi sithole ukudla labana wami. Kwahlala amaviki amathathu ngasithola sengizithwele. Ijaha leli ngathi ngilitshela ukuthi sengizithwele, langitshela ukuthi yena olomfazi lemuli yakhe njalo ngeke akwanise ukuthi angigcine abe lokhu enginika imali yokudla. Kwathi kuhlale isikhathi esingaka ngezwa abangani bami bengitshela ngokuthi esikolo sabo bafunda ngokuthi nxa ungazithwala usesemncane uyancediswa iThula Trust. Ngathi sengikuzwile lokho banginika inamba zokuthi ngibafone ngikhulume lapho. Ngathi sengikhulume lapho abeThula Trust bangincedisa ngokuthi sithole ukudla kwabantwana lezigqoko. Ngibonga iThula Trust ngalokhu abangenzela khona.
Ucwaningo olwenziwa ngabenhlanganiso eyeGender Links olwe the Multiple Indicator Cluster Survey 2014 luchaza ukuba abeZimbabwe abasakhulayo abangaba isilinganiso sokungamachumi amabili lane ekhulwini abaleminyaka elichumi lanhlanu kusiya kuchumi lasitshiya ngalonye ezweni sebaqala ukuya emacansini bagcine bezithwala bengakuhlelanga lokho. Abenhlanganiso ebona ngokucebisa abesifazana ngokuhlela kuhle imuli eyeZimbabwe Zimbabwe National Family Planning Council labo bathi kulenani eliphezulu ezweni lamantombazana aleminyaka elichumi lanhlanu kusiya kuchumi lasifica munye abazithwalayo njalo abalichumi lasikhombisa ekhulwini bavele sebengomama. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.